Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 18 kumpandula 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Ummeli wesigodlo semelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye ne-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ummeli weMelika kweleZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okuningi kuvela kwintatheli izindaba yeStudio 7 u-Ezra Chisa Svanda.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumelo yokuhlola igazi isisibana esiphezulu esivunyelwa njalo kusanikwa umhlaba wonke. FAISO 15189 verification. Njalo bahlola igazi ezingeni eliphezulu kubantu abahlala kuzo. Siyabonga abasebenza kulesi sibhedlela lanxa kuhlangana ekusebenzeni nabo.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDr. Nasisius Dwangwa uthiwe sokulesikhathi elemeli kancedisa leZimbabwe kwezempilakahle.
Besikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-ML.
Ingcitshi ebona nemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi yi-Laboratory Systems Improvement Specialist. Unkosikazi Khanyisiwe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe America, number one, yikuthi we've got state of the art equipment and basincedisile kakhulu empilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutho ukuthi singatesta lapha. Our result is internationally accepted.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemtshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imtshina leyi sayidonethelwa le-CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imtshina yethu kathesi yenza amatesti 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu seyingaphezulu.
Unkosikazi Tremont uphinde wachothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe ulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala wayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Ngike ngakhuluma lo mongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyachothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba, eMelika kumbe eZimbabwe, loba ngubani oncintisana ayo. Ukhetho lomongameli uBiden uyachothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sifake imali kwabalonda inkokheli abesuprestate.
Unkosikazi Tremont uqalisile uhambo lwakhe lokuthelela isigaba seMatholeland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu ematopo. Imele Studio 7 ngoBulawayo igama lami ngezwa Jesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont. Lo meya wedolobho lakoBulawayo umnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobuzima obubangelwa ukuguquka kwamkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi unkosikazi Tremont uyasekela imizamo kamnumzana Coulthard yokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa koBulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso yeWorldSkills Foundation imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NAST, Greenhouse Trust leCouncil yakoBulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluliyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo ithi yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezele lele dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi i-water disaster area. Umphathintambo kahulumende umnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi koBulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo kodwa ke uthi esinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezi nhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engelamanzi uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi ke i-disaster ilizwe lonke hathi iBulawayo kuphela. Kodwa ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo ke engelamanzi kwenzela ukuthi sithole uncedo ke kuye uhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engelamanzi-ke kusizisa ubuhlungu ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water shortage area. Yinto besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa ngoba uhlupho lwamanzi koBulawayo kutshiyene lakwezinye indawo kuhlanganiselwe Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bahlanze bafake ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo kodwa ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona le infrastructure yonke kukhona kulungile kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokho kokuwe water disaster area seliguqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono.
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa uhlala ukukhulunyiswana. Ikakhulu thina njenge-local authority silo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulomasuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti silo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uZiyambi Ziyambi wazwakala ekhuluma okhulumayo kodwa ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula i-link ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimoto bengenelisi ukuthenga ama license lezimoto kanye le insurance bengakathengi icenqe lokulalela umsakazo we ZBC. Umnumzana Muswere owethule lokhu lamhla yababe uthe idale le cabinet livumelene ukuba kubunjwe umthetho we Broadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa idalele parliament ngesiphangiphange. Uthe ibhili le ingavunyelwana idaleleli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Baningi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo we-ZBC. Izakhamizi endaweni ezichiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo ole Presidential Stock Feed Program ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumende zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alungabafinyeleli njalo bathi uhulumende kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South, uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili, 2.3 million. Untungamili inkomo Studio 7 uxoxele sakhamuzi se-Avoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idamu sesilithembile asikhuluma ngokoma komhlaba sesilidamu eli-1 i-swing irrigation edamu namanye amaningi sechile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkomo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho azikaze zanatha kuleli damu ezinkomo ezifikayo lo nyaka. Izifuyo ezingani azikatholi udubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki asesifa inkomo kangikhulumi ngazo njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ule nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi emsiza. Anxaba ungafidi vele awusela nkomo kathesi. Xa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo akulo sele nkomo kathesi seziphelile. Ngiqinisa ngalitho mayelana ngesituation yezifuyo esigabeni sakugodlwayo. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna lo mumo uphose nje usiyenge xa sikukhangile. Ongangukuthi amathemba ayaphakama kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi njengabafuyi bezinkomo hhayi uyasesabisa uyasilimaza uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa, ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngicabangele ukuthi ngaba ingakho. Kodwa-ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula. So kusiya ngokuthi nje uyabule inkomo ezingakho. Inkomo ziyafa lokungafiti vele, inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akulaluthi, totally nothing akulaluthi egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani akulaluthi.
Lo umnumzana Sifanjani Pepe isakhamuzi seAvoca eFilaphusi ubexoxa icingweni lontungamili inkomo weStudio 7. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Cameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula exhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani yezimbalwa siqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke loba bephose bebe ngujikilobhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana, amapholza akhombisa ukuthi hayi usephambili kumapholza amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolu oluzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayathi ukuthi nxa likhangela khonokho kuthiwa ngamapholza kwesithatha awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton kwakhayangazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo, kodwa khonapho abantu babenesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu.
Ye, ama polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also ngoba kuyadepend ukuthi ama polls wakhona uwathethe kuphi, because obviously ungahambe uyothatha poll amongst ama democrats obviously ama results akhona azolina towards that, but I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngama ama polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama polls sometimes awathembekali ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo idifference mahluko khona kakhulu. 2016 uTrump abantu kade bengamazi. The only thing kade beyazi ngoTrump ukuthi nguye owayengu apprentice and ubemazi ngusomabhizinisi. Abantu babefuna utshintsho bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinis ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho sikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zawo ukuthi basave idemocracy, ngoba really idemocracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana loTrump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki. Lenkosi yakwaZulu umisiZulu zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kampandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMackenzie owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa Uthe awulunganga umkhuba ukuvimba abakwamanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa ngenxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga sikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa ngumbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi ubunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you never ever convince me that the economy is in crisis because of foreigners.
Ani ngeke ngikuvume ukuthi ukuntengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina
crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisizulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandi sizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yaseUganda nezinye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sekukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bewiselwa kubo zemukelo ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi inkulumo kaMakenzi impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kusatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe olephepha noma ngelaphepha.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lane Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminister oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbezi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa uMbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake bakuyenza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyenza obuthelezi some years ago. But there is nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenzisane lapha eAfrica is to legalize abantu lapha eSouth Africa. Babe legal, bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa, uMnumzana Someleze Sigudu, uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi ngudlu. Abasiki bebunda bathi amazwi kaMakenzi la aqonde nta ngoba njengomphathintambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hatshi ibandla lakhe. Emele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Lamhlanje kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa lonkosikazi Sifiso Ndlovu, akubethoroka umongikazi owasebenza kwele Bilitane okweminyaka engamachumi amabili lane 24 wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. Uxoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Asiyo nto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangifuna ukuthi abantu bami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu, bathole imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangayi angiyizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa singawukhule sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa wayesasesihamba ukuthi abantwana laba bathole ithuba lokuthi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngale waqala ukulima, akusitheka ngomshana.
Indlela engahamba ngayo yukuthi ngangixoxa nabangani lezihlobo, ngibuze ukuthi akambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, free inkukhu, amabroiler. Amabroiler mahle ngoba every 6 weeks uyahambisa abathwa suthole imali yakho, every 6 weeks suthole imali yakho. Ah, ngabona ukuthi hayi leli licebo elihle sibili, nxa ngithole imali every 6 weeks, hayi mbona ingani iplani sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho nxa zenzeke kuhle ungakhangelela ukuthola idola yenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000 ngingafuya 10,000 kusho ukuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000 angaza ke ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hayi, angiyithola, ngathola i-$58
yindawo.
Engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. NganginguNesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngaza ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi. Yikho okwaphambanisa i-project. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni ikakhulu i-farming kumele uhambe isikolo, ayikhona isikolo i-classroom, ukukhuluma la ma-farmers enza khonokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele utshone labo uqede insuku, ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usubona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyanqineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Khonapho ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukuqonqosela abalaleli yukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo nkosikazi Sifiso Ndlovu akubetoroka obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilithane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Uyalandela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto bengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awokulalela umsakazo we-ZBC. Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.